la kuleli lizwe kumele ukuthi nxa kukhona ukungazwani entweni zemithetho emitsha efakwayo or isinqumo esitsha ezivela kumongameli kumele sizanywe ecourt. So ecourt yiyo ekwaziyo ukuthi ixazulule ukuthi isenzo sikamongameli sisemthethweni kumbe asikho emthethweni. So vele njalo yindlela futhi yebandla elingaphandle kombuso esingathi i-democratic party angithi i-opposition okwakhathesi. So indlela yabo ukuthi bathi slow down izenzo zikahulumente obusayo ukuthi bandlule court.
Kodwa kuyaphumelela yini khona kwaba kwenzayo kumbe imithethondaba la izaba lezinqumo ezithize kuhamba njani?
Kusazoba nzima njengoba kukhanya ama-emotions makhulu kakhulu kunhlangothi zombili. Kodwa-ke okusalayo kumele isinqumo esivela emakhodi sibe yiso esilandelwayo. Njengoba ubona izolo noma ekade khonona uTrump uphendule wathi ekugcineni konke akwenzayo kumele kube semthethweni. Ngenye indlela ubevuma ukuthi umthetho yo ozawina ekugcineni.
Ye, siyabona kujayelekile ukuthi kuqale ngamakhodi aphansi kulandele okuthiwa i-appeals court kugcina kusiyaphanyekwa edala le-Supreme Court. Awubatshela abantu ukuthi kwenziwa njani khona bemelele?
Esikhathini esiningi angithi ngathi vele kuso sonke isikhathi umongameli ngamunye uyathola ithuba lokuthi afake ama-judges ku-federal bench kusukela ama-courts asema-state kukhwela kusiya phezulu. Then i-court eqakatheke kakhulu kumongameli kwelizwe ngathi kulizwe lonke jikelele laseMelika i-Supreme Court. Njalo ngenhlanhla uTrump waqondana nayo ekubuseni kwakhe omnyakalane engu-4 eyadlulayo waba nethuba lokukhetha ama-judges ngendlela i-court emi ngakhona ngathi i-balance of power e-Supreme Court i-favor yena uTrump or i-favor ama-conservatives. So abe sifisa ukuthi ngabe kulokungazwani entweni zokuchasisa umthetho isifiso sakhe ukuthi kuyephelela khona e-Supreme Court ngoba ucabanga njalo ukholwa ukuthi isehlangothini lwakhe ngokwenza.
Kodwa ukuthi kungahamba njalo kumbe labo babele ingqondo zabo?
I-Supreme Court ineyngqondo zayo noma nje kukhona okunye esingathi ngama-social issues esuka ibe ngani iya ehlangothini lwalaba esibabiza kuthi ngama-conservatives. Kodwa-ke angithi umongameli ngamunye umbuso wakhe uyaphela imelika kumele ishalelile. So sike sabona ukuthi ekuqaleni kwakhe khona lapha nje engena esikhundleni angithi i-Supreme Court ke yaphikisana naye. So ngibona ngani i-Supreme Court at the end of the day izakwenza ukuthi ilizwe liqhubeke libuzwa ngendlela